Ilizwe lingene kusuku lwesibili namuhla ngemva kokuba uhulumende eqinise imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus uzulu eziphilela nje njengensukwini ezisebenzela. Kubhubhe abantu abathathu ngomkhuhlane lo eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abalikhulu lamatshumi phose amabili 118 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebebhubhile laya kunkulungwane elamakhulu aphezu kwayisithupha 1635. Asebebanjelwa umkhuhlane bona sebesedlula inkulungwane ezingamatshumi amane 40,077. Abantu abahlatshwe ijekiseni yalo mkhuhlane eyakuqala izolo bangu 421 kuphela, kuthi abahlatshwe esibili lapho bangu 724 kuphela. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 693,568, kuthi asebehlatshwe esibili sebengu 411,635. Kumbiko olwethule izolo ntambama ugatsha lwezempilakahle lwazise ukuthi kulamalokitshi amathathu asehlaselwe yilomkhuhlane ukwedlula zonke indawo koBulawayo abalisa inkulumane yemakhandeni kanye leNorth End. Kodwa lanxa kunjalo inengi kulawa malokitshi lithi lisemnyameni nje alazi lutho. Kubika ubathabile Masuku.
Uhulumende wazise izolo ukuthi amalokitshi womathathu yiwo alenani labantu abahlaselwe yi-COVID-19 ngobuningi koBulawayo kulezi nsuku, njalo asesibayeni sinye lendawo ezifana leChiretsi, iKariba, iKaroi leKwekwe, zona ezivaliweyo sikhuluma nje. Kodwa lanxa kunjalo abantu kukhanya bengagqizi eqhakala, nanku beqhubeka nje ngempilo yansuku zonke kungelani lokuthi uhulumende useqinise imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane kusukela izolo. Isakhamuzi senkulumane inkosikazi Sanele Moyo uthi inengi alilalwazi lokuthi ilokitshi leli ngelinye eliqanjiweyo elisengozini enkulu.
I-lockdown le ekhona ikhona emaphepheni, kodwa thina siyibone lokho kufanana izigadela lamakhomi la angavunyezwayo angasiwo kazukhu lokhu esigwanisa isigade. Singizwa khathi esizokuthiwa inkulumane layo i-hotspot area ye-COVID-19, kodwa thina abahlali bakhona ngale asilalwazi ukuthi khona sibe kwasithikithi i-COVID-19 ibahile.
Ukudingisisa okwenziwe yilumsakazo koBulawayo kuveze ukuthi abathengisayo bebezisebenzela njengenjayelo, njalo amapholisa ebengabonakali emigwaqweni. Isakhamuzi unkosikazi Prim Mpofu uthi lanxa bewesaba umkhuhlane lo kunzima ukuthi bahlale phansi ngoba kumele baphandele imuli zabo.
I-lockdown ifakiwe siyakwazi, kodwa kunzima ukuthi silandele lokhu ngoba thina nxa singasasebenzanga awuli. Esizakwenza ukuthi sigqoke amamaski sisebenza, ngoba vele akukhanyi lutho olukhona. Abantu bagcwele emgwaqweni, akula ma-roadblock, wonke umuntu wenza okwakhe.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Dumisani Sibindi uthi kulokhe kulokuminyana kwabantu emabhasini ezupho khona athi kulakho ukumemethekisa i-COVID-19.
Akwakathesi ethawuni thina siyazingenela, akula ncwadi, akula ma-roadblock, siminyana kuphela kuzuko khonapho sisetha. Ngingazi ukuthi kati mhlawumbe wayo kuthiwe ama-church avalwe, kuyona vele i-corona yangikhona ivele igcwele ebhasini abantu beyikho ababuthene khona. Ema-church kungcono kule social distance.
Umqondisi wesibhedlela sempilo usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya uthi ubhubhane lolu solukuhlandla lesithathu, ngakho uthi uzulu kumele aqaphele.
Ubhubhane lolu solusehlandleni lesithathu ngapha koBulawayo, enkulumane emakhandeni le-Northern Suburb yikho soluvimbe khona kakhulu. Kodwa siyalixwayisa ngoba ubhubhane lolu solugcwele indawo yonke, solumemetheke kakhulu, lizibambe.
Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle lwethule umthetho we-statutory instrument 170 namhla okumele ulandelwe ngesikhathi lesi kuvalwe ilizwe. Imota ezithwala abantu akumelanga zidlulise inani elivunyelweyo, kuthi lapho abantu besehla kufanele imota igeziswe ingakaze ithwale abanye njalo. Amabhizimusi azavula kusukela ngehola lesitshiyagalombili ekuseni avalwe ngehola lesithupha ntambama. Imbuthano yonke egoqela inkonzo isimisiwe ukuthi izimfa zivunyelwa abantu abangamachumi amathathu i-30 kuphela. Indawo ezigoqela iHurungwe, iKariba leKwekwe lapho okubhahe khona lolu bhubhane kuzabe kule migoqo yekhefyu eqala ngehola lesikhombisa ntambama u-7 PM kusiyafika ihola lesithupha ekuseni u-6 AM. Indawo zonke zokufundela sezivaliwe uma uZulu engalandeli lokhu kulezi jeziso ezikhona ezifakiweyo. Ngimele studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.